Inhlanganiso yabo samabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, i-$300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha, okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu, kuthiye umnotho welizwe wona ovele umangobongobo usuwonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zatshiywa zingasebenzi, ezinye zatshiswa. Isakhamuzi sesizinda koBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi inengi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezibetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezame icebo lonke elokuthi khona ezuze imali, ezama ukuthi iyathethenga etown into ezidurayo khona ngale town ifike ngapha ezithengisa more than 100%. For example, laba bama-airtime laba bathenga ama-airtime etown ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 i-airtime. Isimpala sasithenga khona ngale ma-town ngama-$1.50 ngapha ethown ngezozithengisa ngama-$3 to $5 ngoba lezi zitolo zagqekezwa ukuthi vele kuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto kwangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le mitshina ithathwa into zonke to the last thing vele akusela lutho vele ukuthi uzuqalise kakahle kuyafana lokuyakhavu lele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla, kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza na lokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagcikezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Ngiyabona ukuthi nxa abantu babe ngena esitradeni babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile, intengo yokudla sikhwelile, kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi lamatitsha phela ayigalagale besithi iholo yabo kayikhwezi, kodwa awulalutho olulungisiweyo. Kutho ukuthi nje izinto azikaguquki, zizabe zonke zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla bayebe futhi ukuze bazuze ezintsha bafane babhadale imali bahlawule imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukantshitshi lutho nje, intengo lokhu ezibheda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupho kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-140 kuphela, singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu, akusoze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akhona avele emalutshwane. Le singathi ngesikhiwa nje i-public relations izayibuza manje ukuthi bathokozise abantu, kodwa kulamanye ama-routes anjengesithongisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa izimali zabo ngoba besebesabuthi kumbe bengathathela i-business. Ye umnotho phela uvele wona ngokwawo uvele athi ungamanga kuhle, yikho phela kulokuphoxana abantu besixabana bengena esitradini. Umnotho welizwe lethu kawukalungiseki, kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa emesina le-Francis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi, azingeni ezikhwameni zabo osobhizinisi abaseZimbabwe, zingena kwezikwanye amanye amazwe, kutho ukuthi umnotho wasuzilungiseke nxa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amele akwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
economy ilahlekelwe imali eningi kakhulu singathi abahlandla wonke awe economy singakhangela labo abathengisa airtime ama-business ngokwawo ama-bank ngeviki ephelileyo i-confederation of Zimbabwe industry sithi iZimbabwe yalahlekelwa yi 300 million ba-estimate ukuthi yalahlekelwa yi 300 million xa sikhangele into ezabhisiswayo le-internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi bahambise izimali kwenza ukuthi ama-supermarket avale ama-banks avale izitolo eziningi zivale so i-economy kathesi umbona isebenzimeni.
Umphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni we-Davos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. Uncube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho welizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende.